Hayi laba bathi bona ukuboshwa kwamama uMfumira kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho ilizwe leli lezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu baningi abantu abantshontshe ama-billion baningi abantu abantshontshe ama-million baningi abantu abantshontshe ama-plaza abantshontshe izimayini abantshontshe ilendo umhlaba abatshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe imali zonke lezo zisemaphokethini abantu ezinye ziphetheya khona le Europe zisemelika zise-Asia siyakwazi lokho ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo uMfumira abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe kumele-ke baboshwe bonke labo bantu uhulumende uyabazi angithi vele uthilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabaza abantu akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini uhulumende uyebelwa imali iyaphela duka kuzichonga ukuthi iqedwa uMfumira yedwa baningi abantu abatshontshela abantu beZimbabwe okusamele baboshwe ngakho-ke lo othi yena hhayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisi kusamele kusetshenzwe ukuze abantu beZimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele Ncube uhulumende kumele awuphathe kanjani
umbuzo wakho omuhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe yi-strategy ngempela yi-campaign ngempela emele ibe khona kumele kube sengathi kuliwa impi lelinye ilizwe yonke into iqondiswe ekulweni lobugebengu ukuba yibo obubulala ilizwe kumele kube lamapholisa iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi hayi la mapholisa akhona kumele-ke basebenze le Anti-Corruption Commission kumele yona ngokwayo i-National Prosecuting Authority ibe lo gatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu baphiwe imali eneleyo lamandla wonke eneleyo lemithetho yonke eneleyo kumele kuqeqeshiswe amapholisa kuqeqeshiswe abathuthisi kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo.